zami
Olindo zami Ndo zami azifuna
Wangifuna ndo zami
Ndo zami Ndo zami
I'm gonna make you mine. Aphinda kwagoba madodo ufisa ufuna umfoko kaJohnson phezulu kanongoma hashi isibili news yakhathela ngokhathe intombi kanongoma kambeki ayi bathana aphinda kwagoba ubagoba madodo umfoko kaHlongane kwagoba umsizi umfoko kaHagele kwagoba uzwile madodo umfoko kaHlongane kwagoba umbuso umfoko kaHagele kwagoba uthembelani umfoko kaMasibuko kwagoba uNhlaka umfoko kaHlongane kwagoba uQophele umfoko kaButhelezi phezulu kanongoma kwagoba uMxolisi madodo umfoko kaNgeme ePitrithim kwagoba uZwelezane kwagoba uMelusi madodo umfoko kaNxele phezulu kanongoma umfoko kaJoti kwagoba uMbeki umfoko kaMyeni awuzabhonga kanyekanye madoda ikwini zakamkhathi amasport kwabhonga ujesi madoda ukheza sebegezile phansi eshegini awusukanini madoda ikula lo mzulu awukabhonga uwayeka madoda umfoka mthuni umatita egolide esisabedodala ngayeka eyakini awu suka athi mzukulu umfoka mzulu sazi insizwa sodwa njengathi bafabani athi wafika uzongibona amakhelwane kuyosalisa ekhaya emnyalo lodisembe yoba egoli umnikazi wegceke kanti ubani umnikazi wegceke bafana bakithi uba yimi umnikazi wegceke aphinde kwabhonga usitelo madoda umfoka cala okhulu phansi eshow wasebhonga umdleko madoda umfazi onebhaba bathidubula ebe madubulane esiyashibhambaba nga mzukulu mfokazula komfana wahlala esitulweni endlini sigoli isitulo somfana sithegezayo linili izulu bafana bakithi ngoba ngihlije ezikomo yomlo asucabanga ukuthi ungalunga kithi ngomsaxekhwa ibhlueli kulingana njele uwusayizi wakho ayi bafana bakithi nawayenza mashibuli bethu uthatha intombi yami yayilobola uqedela ngudu umngakho uthayikhipha amanamba ami efonini yayo izawakhipha kanjani amanamba ami efonini yayo engene ezekhaya abanye izonina njalo wajumazula ezayithola ukuthi impili ngakubi athi indlela engichaza mangiphikelela phela namngoni ngenza ngigcine ngimbonile umuntu wami nize nimtshele umntu womuntu ukuthi ngithe uhlala ngaphakathi ngaphandle yazenzela wenzani ngiyakuthanda mina ngilavabula ngiyakhipha ngisho ngayitsholani inkomo kamama seyimdala wethu ziba inesitu amuza
Zile ngodlame, ngumele ngumele 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 ngodlame, ngumele